Ngiyavumelana nohlelo lolo lwegugurawundi ngoba singakhangela thina sizalwa sithiwe esikolo sathola nolotshiwe emabhukwini kukhulunywa ngakho soke kuqakathekile uhulumende okhona namhlanje obababa edini nankagoti indaba le ike ikhulunywe ngabe senza abantu bekhomishana imilota abantu baxolelane siye phambili sakhile izwe lethu ngoba izilonda zingakele ukubhobeka kathi zibhodle izilonda zizazi mazaba zizukulu izizukulwane zethu siyakwazi ukuthi nakonakala izindula njengoba yizespotishelo lakukona sire-department ye-reconciliation zinoto singiyavumelana labo.
Mnumzana Ndlovu uyavumelana yini lo mnumzana Mkombo?
Bekumele kwenziwe lokho, siyavuma, siyabonga ukuthi sokwenziwa. Kodwa iphutha elikhona ngelokuthi siyazi sonke ukuthi iminyane ayelaphi imalaria. Siyakwazi sonke ukuthi umthakathi akayelaphi, akusiyo nyanga. Kulesi hamba kweripoti eyaliyenzayo lolu hlelo, uhulumende lo akafuni la, uthi vele siyazi yantshontshwa. Thina abezaphu abayibo ababehloswe ukubhuqwa sithi uhlelo lolu aluqhutshelwa ukuthi luvale izilonda ezikhulunywa ngubaba uMkombo. Uhlelo lolwenze lwa nje ukuthi bacithe ubufakazi bonke obukhona ukwenzela ukuthi bazigezise bona laba ababulala abantu.
Naso-ke indaba mnumzana Mkombo,
ngesintu sethu singabantu abansundu, yazi ukuthi umuntu angakunyathela athi sorry, umoya wakho uba ngcono kodwa isilonda sakho uyenakuphuma igazi. Uhulumende okhona kumele akuphathe kube njalo, then amachurchi izinduna kumele zingaso kuthiwa kumele kusikandwe kumagadlane ngoba kumele kukhulunywe indaba lezi, kumele kuhambe siyofaka lapho esibona ukuthi sibuye lokhu kuhambe njalo uhlelo lolo. Siyakwazi ukuthi ukuvuma komuntu omdala akula muntu omdala othi iyavuma emenyenze so. Ubaba uNdlovu uyakukhuluma njengobaba olobuhlungu njengami njengomuntu osuke umhlupho lemathekeleleni wasekusakayo kumele sibone ukuthi into le iyakhulunywa ngoba indaba yegugurawundi asike sithi ingakhulunywa 2 months to it's a process.
Mnumzana Ndlovu, kahle kahle kuyini elikusolayo?
Okwakuqala ubaba uMkombo lapha uyaveza ukuthi umuntu akukhuba kumele athi sorry. Laba abakhuba emathebeleleni, laba abalegazi elithonta izandla zabo, akula loyedwa oseke waxolisa, abafuni ukuxolisa. Okwesibili, uChief Jarumbira onguye okhokhelele izinduna lezi eziphethe lolu hlelo uphume lapha ensukwini ezidlulileyo esithi ugugrawund le akusiyo genocide, akusombhuqazwe, uthi yena yayiyi-conflict. Bayavula bona amanxeba into efana lombhuqazwe i-genocide. Kule ndlela ama-template amaningi e-South Africa bayenzethwa yi-Truth and Reconciliation Commission kwavala amanxeba amaningi ngoba abantu babuya bale ethiwa ngesilungu sincerity. Khathesi Rwanda sekumzekeliso omkhulu e-Africa ngoba abantu bathatha indlela amanyathelo aqondileyo engasiwo akhokhelwa ngabantu abaza bayenza amacala. Awusoze ukuthi umuntu onguye obephethe imikhonto egwazi uyihlo lonyoko kusasa yena kathi asikhulumisane abuyathathe lesitulo esemzini wakho lapho agwazela khona uyihlo ahlale phezu kwesitulo ngihlale phansi. Akula nto enjalo, uzashiya lesi silonda sikhona and uzasenza sibe worse. Kube lama-terms of reference lokuthi i-end product izaba yinto enjani. Khathesi akula muntu kuthiwa sambeni emaphandleni siyekhulumisana nje and abantu as I speak bayesaba ukuphuma egcekeni bakhulume okuliqiniso ngoba ihlelo lolu luphethwe nguye uhulumende onguye olecala.
Mnumzana Mkombo,
uhulumende uyatshengisela ukuthi usevumile. Ungabona kuphela izinduna abagcibela amasiko ukuthi mina ngiyalala nomfazi womuntu, at least umnikazi womfazi angakwanisa ukuthi athi hloka kodwa kunaki phansi kwenduna, phansi kwamlisa, phansi kwasabhuku kuba ngcono kungakafiki ipolisi.
Khonapho njalo abanye njalo bathi izinduna lezi zisekela uhulumende.
Ngingakalela nzini athilisi induna kayibatshengisi kumele isekele uhulumente okhona kodwa okusalayo asibanike umlandi wabo sibeme ukuthi ngakuseshula seshule kuqalisile ngakho ukuthi siyaseshuleke ababuya bazakuqalisika lapho esishiye khona abanye.
Mnumzana Ndlovu, ungasigqokela lingxoxo.
Izinduna lezi siyazicela thina ngabezalalela kulelo hlelo ukuthi ngakuzaqhubeka uhlelo lolo bengathengisi abantu babo, abantu abaqhuthekela ligazi, abantu abaleleyo ngabalalanga bakhangele. Induna ezizaqhubeka ngohlelo lolo zenze uhlelo ukuthi kugqitshelwe ubufakazi okubulala abantu. ulwazi ama generation izizukulwane ezidandelayo sizozifaka amacala okusebenza lababulali bedukela kufakazi. Ngiyabonga.